soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uLtano Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-26 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kweleRussia ukuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Ukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo eli-CCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedolobho lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla le-ZANU-PF.
Kumase sibona abantu athi sihamba labo side by side sebejoin izanu, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleRussia kuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhla ziku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuthiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabe Pangodube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe aseAfrika. Ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine, uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana, noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje besakha into leyo ukuthi ayi-BRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe layo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni ze-BRICS, ukwenzela ukuthi la nxa zingastabilizer izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo be-BRICS, layo mhlambe ingaba le ndlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eleRussia liphakathi kokuhlasela eleUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula, kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamulankunzi lokuqeda impi le phakathi kwe-Russia le-Ukraine ukuthi isithethisiwa ngesingakanani, njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Africa kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanya ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiya khona ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhala zosebazizwa ukuthi abantu be-Africa bafuna ipeace yeqiniso, abantu be-Africa bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle ikakhulukazi phakathi kwe-Ukraine le-Russia. Okokuthi ngabe kukuthi lo mnumzana uMnangagwa la nxa kukuthi ulobudlelwane obuhle lo mnumzana uPutin, befanele ukuthi laye afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole idialogue enge enza ukuthi impi le ekhona phakathi kwe-Ukraine le-Russia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele nendaba ze-peace, kodwa ke nxa kungazange kwabe le mphumela efana lena leyo, kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.
Alo-ke ngumnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu ngameli Nkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambel matuta siyo vota.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansila kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu ukhansela umzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedorobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors onke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabi lo muntu wokuza obuya azokuba ngukhansila wobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku projects planning and management. Kati futhi ngiyenza i-construction technology ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile kunengi ulwazi endlalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo mnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kaward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama problems ePhumula South ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo ehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njengoba ingalathara. Ithisima ngasangikhona inhlabathi yangikhona le, ithatha kithi khona ePhumula South. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila, ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lekhansili sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imota zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathe imigwaqo yangkhona. Yini isimiso sibuya ku-crime in general? Hey, abantu bayadala amacalema ezigabeni la noti kancane bayantshontsha bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu kakuthola uhlezi emabhuthini usenza izidakamizwa bakithi ende kuluhlupho. Indaba ye-transport yeyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasela ndawo e-proper yokugadela izimoto ngawusiza imali okuthini. Sibegadela emagcekeni. Khamu ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalowo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babesegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngingumuntu ole-transport. Kothethwala abantu kulihlupho kakhulu isithwele nzima thina la lathi sibese sibuya futhi kwindaba yekuthatha kwezinto ukhansi wayelezi moto ezazithatha izinto ezindlini la khathe sokuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo izimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhaji bakithi, azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yiko ngiyabatshela abantu beward 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethuse ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususe sikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohloniphekayo esigabeni, ube wazi umuntu, ubukwazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi wena hayi lokhu kungasolve kumba usolveki. Umpumurifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansili okhona ozisolvayo hayi. Konkani ukuthi umuntu umtshela ukuthi hambe endayeni enje endayeni enje. Kulusizo konkani emuntwini. Ngethani mina kumavoti enabuya mhla ka 23 ngibona ukuthi ngizalenzelani.
Lo ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kuwa 27 kobulawayo ekubandla le Freedom Alliance obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. I-Studio 7 isanda xoxa lomnumzana Mbongeni Dube, ilunga lezanu PF njalo emela iLupane East edalele ePhalamende, yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo be-CCC njalo akuladlakela esigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla leZANU-PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukomiti emgqoka yeNational Executive aqeqebuke aya kubandla leZANU-PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo yikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale azakusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Mase siya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla le-MDC ukuthi even abe yisikhulumi isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzora yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho MDC ukuthi ama leaders aku standing committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umongameli we MDC ngoba akekho umuntu omthethayo uDouglas Monzora ukuthi abe inkokheli yethu. And labo bonke nje igenge yabo Witness Dube labanye abaku standing committee abazange bavotelwe, so really aba represent i-membership ye-MDC ngabantu abaphumbu kufako. Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku-MDC besiyajoin izanu. Lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years i-MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezanu ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoin izanu, kubuhlungu kakhulu lokho. But siyazi ukuthi i-problem yi-leadership eka-Douglas Monzora.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzora icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqokoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzora yinto esayikhuluma kudala thina, kusukela ngesikhathi kuyiwa ku-Extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzora waphika wathi yena izimali zathathwa nguMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretary laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali yegrant inikezwa i-government, Political Funding Act. Wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe, kazanga nake ukubana akhe umhlangano wethu. Yikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulo khona manje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho, ngoba angiboni uDoug ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama MP. According to yena uzibona kunguye yedwa oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid makuthiwa uwinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe, ngoba siwadestroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo, ungathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-zero. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo ke ngumnumzana Det Moyo, ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becatshangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembo lezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Baraza eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Yes, Studio 7 ngifuna njani basazibetha abahle. Yeah, hayi, yipo konoke sala sikhuluma ngakho basakazi bethu abestudio 7 lamazibapho enizonke ukuthi sisahlutshwa ngabaholi abaholela ukuhola nabantu abanjengabo bakuwitness Dube abaholela ukukapula makungasakapuleki bayadlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo not umphakathi umuntu owabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobakuwitness Dube namhlanje selehlathini yengusegijimelo wathi sikhokho kuzanpf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singama-Zimbabweans sibaqapheli abaholi abaholela ukuhola yabo
studio 7 studio 7 litshona njani badala ayithina siyatshona siyatshona sibile into emangalisa lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezakhe amapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mina vele ambona ukuthi uncedo lakhe ngolwandle utshona ekhuluma evula umlomo wakhe ngibonani vele udlalisa isikhathi sakhe because ngoba lokho konke lokhu udlame luvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into into enanzelela abantu bezanibe abatshaya abantu babenza udlakela amaphosa yenza ahambe ndayishaya abantu senza udlakela ethunywe yiwo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukukhuthazana ngokwazi ngabe yavele iyazithulela ngaphuthazi bantu ngoba into eyenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ongabumbeka ngaso njengohulumende wakithi into ayenza iyayangisa kakhulu 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 iyangisa ukuyangisa sibili naye umuntu omdala ozduka bakho ngayayekela lokho akutshola okuthathwe amaphosa nabantu okugcina umthetho bathi abagcine umthetho kakhulu bayathunywa enzaniso bayenze labo bethabisa uhulumende wabo kungelabuntu ebantwini lokhu kwethusela kwabantu babasabota bezana kula sikuthi kumbe sizekele kuvele siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesethusela kudala ingaki iminyaka lokho esisethuselwa yizanu p f ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngole busana
mina vela ngidinga ukukhuluma into ezinele mina ukukhulumela abantu bezanu p f izanu p f vele kutshona kuthwani njengabethi kuluza abantu kangako yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho lolube lokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi irobha abantu ebatshela ukuthi abatshaya abantu bama-opposition party so into ekhona ukuthi vele yena umnakakho akalaqiniso into azikhulumayo vele idoti yodwa
ngihlola njani basakazi nani balaleli be-studio 7 ngufelix qinisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi uyabona ipolitiki is a dirty game ipolitiki ngempela is a dirty game ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo osuke ku-MDC waya kuzanu ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse ku-MDC waya kuzanu iphango noma yiphi ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikho ukuthi kuphuma emqondweni wakhe noma kuphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethina izanu inje inje manje la oyekhona uyofika yena elungisani phezu kwalokhuya ukuthi izanu beyivele vele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigezwe igezwe igezwe ibuye ibuyele futhi edakeni akaboni ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo uDube wakhona lokuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela uma noma iMDC vele beyingxenye yezanu vele ngoba iMDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimpila zantabanye kwangathi lokho ezikwenzayo zikwenza ndawonye yikho esuke nje uyitransfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwi-department ethile suka kule department uye kweyinye ngoba lokho kwenzile lo baba angiboni ukuthi nje kuyinto ephumelelayo kuye kuyinto esemkhondweni wakhe
sanibonani sanibonani ku-studio 7 sanibonani okhulumayo ku-JMO sithini into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu be-ZANU PF balamandla yini or just amaphoyisa ayiwavumeli ukuthi batshaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekutshaya lawo uzibiselele wenzele ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda masokuthiwa ngabe-ZANU PF abe-ZANU PF babalandula
ku-studio 7 igama lami ngumozikhona nkomo mphumelupani ngumozikhona nkomo mphumelupani ngibingelela amalupani wonke ngithi phambili pambi ngokubambana kumthwakazi sithi siyaziphumathi nasinuku zimela sodwa sithi yonke ngokwenza kuhlakaniphileyo leyonke selingenza kufanane siyabantwana bomuntu owani singabangisani umhlaba njengabantwana bezithembo hhayi siyacelisa sibili esikolo laphana ekhathana lapho engifunde khona kulo godi ngiyambingelela laphana ekhaya laphana ekajana ematheteni laphana mbingelela ekhaya laphana kokukhula ifemili yonke eyakonkomo kobathethi ngibingelela ibe kuthemba nkomo laphana onguye ubaba kagodi ngiyebingelela laphana ekhatshana kuzo zonke ezifundileyo abafundele laphana ekhatshana inti konke zihlobo labangani liyaphila kuhle yini ngokuzamazama siphethwe yinkosi sengathi konke izingaleli babelifake lapha ele odiyo sengathi lingakhwela balize bonke abalizwa abaphila emhlabeni ngiyabonga ngiyabonga uba mude
balaleli bethu kulenye into engiyizwi lenzama ukuthi ngiyigcizelele futhi abantu abadala kakhulu abasebekhulile kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakhampenayo amanye amaphatha athize phosa abantu nxa behamba bekhampena bethi bona ungavotela ibandla olifunayo ye kulamakhamera kule khamera kwabanye bekukhangele ye wathi wathi akula khamera akulalutho akulalutho vota nje lapho ofuna khona uzivotele intando yakho ugoqe nje kuhle kuhle uyefaka ubalot box akula khamera ndicebisa ukuthi akula khamera vele kulamahungahunga asezwakala ebantwini kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-CCC mhlana kudlula ukhetho zabona ungavotela loba yiliphi ibandla lama-opposition mhlawu udlula ukhetho zabona kula nto ezabona ayikho kula khamera abantu benkosi cela ukuthi incedisa ukuthi akula khamera thina abantu abadayela ethuka masinyane singephiswa ngumdumo wezulu esingaliboni ukuthi lithwele ngaphamayezi
salibonani salibonani ma-studio seven siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngokuhle okunjalo zimnandi nyozilisithumezela zona sonke sikhathi ngemihla lokuphila lokunangokusakwamalanga siyabingelela laphana lupane siyabingelela laphana lupane esigabeni sekajana ekhatshana school laphana lapha emfunde khona bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu bafunde babe lolwazi babe lamadigrini amahle abantwana abangabethu nogodi nkomo laphana uyafunda laphana ufunda kule sitene sikolo khonaphana kube bonke abemuli yakonkomo siyababingelela laphana sithi fundani kuhle liziphathe kuhle bantwana bokuphila bantwana baphakade lasemndenini sibingelela umndeni wakonkomo wonke sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo konkomo sithola konkomo kobathethi ekuvoteni votelani mthwakazi MRP yesiyifuna phambili siziguguzele thina abantwana bemthwakazi umthwakazi siwufuna ndawonye umthwakazi kuni lonke nabaselupani sicela umthwakazi kuqhubekele phambili kungabi lobubi senza kube kuhle lathi sibe le nkokhelo yethu esimelayo sibe lezinto zethu siziqopha kube ndawonye ngiyabonga uba mude sengathi zingaleli ngaya phezulu ehodini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu nxa lifuna silithumele ama audio program yonke lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50.4% elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili laye i-21%, bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa i-7.2%. Okwamanje ke sesigciba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.